2017 ubaba ophethe ilizwe watengena wathi into zayilwisa yi-corruption kade sesiku-2020 ngiyamangala mina ukubana inkhona besayinelana kathesi ye kungakhulunywa ngokuthi kuyalungiswa kuyalwisana le-corruption. Inkulumenhle uma uyitshela abantwana kumveni iy'nkulumo enjengendoda ekhombisa umfazi emthembisa izulu lomhlaba. Wonke umuntu ophile eZimbabwe uyakwazi ukuthi inkohlakalo ngumphefumulo ligazi lezandla. Ababusayo ungaqeda i-corruption bavuka bewile embusweni. Kunzima ukuthi uthi kwankona ungehlukanisa ababusayo ne-corruption. Iparlament iminyaka yonke ngoba asiyo nto phela ungakhumbula kuma-80s kwakhulunywa ne-corruption ngama-80s. Wamafu nyakumbu kodwa lanamhlanje kulokhu kuyinto okuthiwa kwangkola sokhe sithi isithwali senzima. Kuzaba nzima ukuthi iphele ngoba yiyo eyi-weapon for i-political patronage. Wonke ungabona umuntu osondelana nezana kunzima ukuthola umuntu omsulwa ekuzana libandla umuntu olijoyina ngoba ufuna ukuganga. So ukuthi uthi ingaphela overnight kunzima ngoba yindlela abaphila ngayo.
Abezanu bona bathi ukubotshwa kwabantu abake baba kuhulumende abafana lomnumzana Jason Machaya ogwetshelwe ukuhlala entolongweni okweminyaka emine phezu kwamacala enkohlakalo kuveza ukuzimisela kukahulumende ukuqeda inkohlakalo.
Asingakukhohlwini ukuthi uJason Machaya wayekulaba ukuthiwa omabona bulawa ukuthiwa yi-G40. So njengoba ebeku-G40 kuvike ephelileyo simbonile ubabe ehambe siyakhalakhala khona le nkabazi ukuthi kulabanye abamfuna ukumgenqula. So kuyabe kucaca ukuthi mesiye enkabazi kuvuzuthe fice kungala resistance. So omathaya basenkabazwe enkabazwe azitshela ukuthi i-political home yakhe. So uyabe engafuni ukuthi kube lo anyone ongabe ngumuntu ongekho emfolweni. So angikholwa ukuthi singaqheleka singabantu abadala sithi sebeqalisa ukulwisana lenkohlakalo. Inkohlakalo ungabona ukuthi umuntu ubothiwe kuzana kumbeni okuzana obakwazi ukuthi kabothelwa nge-corruption obothelwe obakufashini engatsheyalo ababalamandla.